izakamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane le ndlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala e-St Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima sesiphinga ukuphila ngemkhuna yoxakuxaku akuvunwanga lutho labala imigodi yangikwenisa idryer amanzi kawakho. So sithwele nzima shuwa sasenza amaplani ukuthi sidlale ngamaklabhu ozuza igogogo layo nika omunye ngomgano. Kunzima aphakele wagwene lonyaka.
Umnumzana Bongani Ncube ohlala eShagari ongutsheketsha yena uthi yindlala yodwa lonyaka.
Mina mphuma endaweni okuthiwa kuseShagari, hayi lonyaka kunzima, kulamanzi, izulu kalikho, lezibhurane zifile khonapho nzama ukuthi ngikorokoze, akulamanzi, akulalutho sibili, hayi kunzima lonyaka.
Emaboleni lakho bayakhala abantu ngokuswelakala kokudla namanzi. Umnumzana Bednico Mbano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elogwelo asikalutho kwatsha, so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngakho ngoba kudala msebenzi. Into besiyicela kuyikhulumela ukuthi ngasincedisa esiniko kokudla abantu bazakuthi
lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili weMakhulambila.
Pidase lwagwele kunzima izulu lana kumbe kathathu layala ngisho lokusivumela ukuthi sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komumbu. Indlale lapho ukuthi ungayibona nje umumbu owodwa owele phansi esigayeni noma nje akunzima, indlale lapha inzima.
Umsekelo omgcilihlalo webandla leZanu PF kuward 4 entaba mhlobo omnumzana Gordon Chuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lonyaka izulu alinanga, indlala ikhona sibili siyalamba, kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. Upresident unikeza abantu ukudla vele, so mhlaka 21 siyahola.
Induna osogwala uthi amanzi asawatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Akulazitholani zamanzi indlala, hayi abakasikholisi. Bakhona nje ngigana khonoko, abanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize lefika bazabephila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Kathi banenkomo bazathengisa inkomo. Bangayekela abatwana bezifa.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingama-61 million ababhere le ndlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezili-10 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe kugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili, $2 billion United States dollars, ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimela Studio 7 eLogwelo, igama lami nguYeza Jesus.